kusukela kuviki ephelileyo ngolwesine izulu belisina nsuku zonke kobulawayo. Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairus Jiri ogcine abantwana abalithumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osephumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu elinengi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairus Jiri Home ephumula East uchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangaboniyo, manje wesingapho izulu lisina, so kuyabe kungamadaka bona babengaboni. So ngesifisa ukuthi ngabe kule pafeni la ufakwe itrafeni kuthiwa nyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-afekthi ukudla, amanzi abe lokhu egebha vele edeleza ibuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba ne-problem. So vele kwa-afektha konke, vele sonke sisebenza sidonsa ama-wardrobe lawa lamasofa wonke kwa-afekthiwe.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17 ephumula, uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo wenziwa yikungavulwa kwezikhala emidulwini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola eMalangeni, esiqhubeka silithola, lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini, ziphakathi kwamanzi, njalo njoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. Ephumula North sihlangane lalolo, kodwa ikhansili iyancedisa, igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa. Okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho, izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvula izikhalo ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairus Jiri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto ezinikeza abantwana zapho sazatshabalala, okunye okunengi izigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo, othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho kuhlala khona ukudla kwabantwana. So singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangkhona impuphu isinamatheleni vele, okuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu siphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Sukoluhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ubemningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umningi kakhulu, indawo eziningi konakele, kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Abekhansile yakobulawayo batshele intatheli izindaba ukuthi okunye okubangela ukuthi amanzi la egcwale ezindlini yikungazwanani kwabomakhelwane emngceleni yabo, okwehlula ukuthi bevumelane ukuthi nxa belemiduli yokubiya babhokoze izikhala zokudlulisa amanzi. Bathi njalo amanzi abemaningi okwenza imizamo yezakhamizi yehlule, njalo imigelo isandelwa. Amagodi asephumula ake adala ingozi zokulahlekelwa kwempilo yabantwana bebhukutsha nxa esegcwele amanzi, njalo osokuletha ukungahlaliseki kuzakhamuzi zaleli lokitshi. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.